Engithanda ukudingisho ukuthi umhlangano uhambe kakuhle kwangabi le lomsindo kumbe lensolo i-National Executive ihlangene ekuseni ya-recommend ama-resolution eku-US wathethe sawahla ku-National Council. Ku-National Council sifike kwabo le ngxoxo kuzigaba ezijiyeneyo okuyizwa kade zilethwe yi-National Executive ukuthi sizikhanyele. Okwakuqala sikhulume kakhulu ngomhlangano lo obungaphandle kwomthetho oyenziwe ngutendayi legenge yakhe. Sazokhuluma okwesibili ukuthi kuyenziweni ngamalunga edala ephalamende la akade ingxenye yomhlangano nalo obungekho emthethweni wesisekelo semhlanganiso yethu, i-constitution yethu.
Manje pho labo abangamalunga edale lephalamende kade bekhona emhlanganweni wabo Tendai Biti lithe lanquma ukuthi kuzenziwani?
Mayelana lodaba lwamalunga edale lephalamende, i-council icacile kakhulu kulokho, yathi khona labo bantu abangena edale lephalamende bengeniswa yinhlanganiso ye-MDCT ekhokhelwa nguTsvangirai. Nxa sebengasasebenzi le nhlanganiso ekhokhelwa nguTsvangirai, abasela sizathu ukuthi bebe khona edale lephalamende bemelele inhlanganiso abangasoyingxenye yayo. Yikho-ke i-council ithe lawo malunga ephalamende kasuswe edale lephalamende. Ngamafitshane sifuna beqotshwe ephalamende bengameli inhlanganiso yethu. Okuqondane le kwenzwa kwe-Congress yenhlanganiso, nxa ungananzelela uzathola ukuthi bekumele ngokusemthethweni i-Congress yethu ibe khona ngo-2016, kodwa-ke i-National Council ikubone kufanele ngenxa yeziphithiphithi lezi ezenzakaleyo, njalo lokuthi silokhethwa kumele silungisele kilo, kumele senze i-Congress yethu siyilethe